Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mkhondisi Moyo, uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash.
Isikhulumeli salabo abathi sebexotshe umoyo uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi umoyo wehluleke ukukhokhela ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akuhlanguye president.
Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi.
Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi ehlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le-risosi. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lomhlangano obukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha ngoba abahlola lolukhetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolukhetho. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqotshiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhlaka 30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela i-NEC. Uthi yena kuyangimangalisa ukuthi umdenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugca wencwadi yakhe ka 30 July 2023 uthi, "I want you to know that umdenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him." Meaning ukuthi yena uMbonisi njengoba esithi ukuthi ungumuntu okhuluma lami privately wayechila ukuthi ngasuthiseki ngomdenda. So ke umbuzo umuzwa wami wokuqala engawubisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa ba-trust dissolver. Uqale nini ukuthemba lo mdenda athi ngingamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza. Okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly, I am nobody in MRP. I am not in MRP groups. So umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile, usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le ncwadi uthi Elder Gumbo signing out. Njengoba nishilo ukuthi abantu ba bengakholisanga ukudlala e-crash, asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-Elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-Elder. So sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso and ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP. So usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho.
Manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo?
Thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi. Bazathi sesehlulekile thina njengeleadership ngaliphi, angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompare ngama-elections eZimbabwe aranwa yiZEC bese besithi sehlulekile. Okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama-Western countries njengabo-CCC labo-ZANU-PF singabantu abangela ama-resource. Akula ndlela esasingaperforma ngayo ama-miracles kuma-elections lawa ngoba yena umbonisi Gumbo uyakwazi ukuthi lokho i-MRP yaqalisayo ayikaze iyibe le-sponsor. So ngokunjalo lonyaka njengoba iZEC khona ivele ZANU-PF bakhuphukisa ama-nominations ama-MPs ayaku $1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngapi. Njalo okunye mfisa abantu babekwazi ukuthi i-National Executive Committee isebenza ngama-reports avela kuma-provinces ethu wonke. Akula report i-NEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela okuthi ngohlelo lwama-elections baplane njani. Njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengo-president we-party kanye le-National Executive Committee esingazange saba imphozela ama-candidates. Ama-candidates wonke abawafakayo angu-72 ama-councillors langu-3 ama-MPs avela kibo as provincial structures. Thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele isikhulumeli salabo abathi sebexothe umoyo umnumzana Mbonisi Gumbo, yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le-MRP.
Nanzelela ukuthi ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenguye ophethe. Simnikele ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezendleni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono. Kodwa-ke wehlulekile ukwenza into okufanele ukuthi azenze. Wayigcina se-abhuza thina, se-abhuza amalunga ebandla. Abanye baxotsha esesenza ungazathi i-MRP ngeyakhe, MRP unkulunkulu wayo. So-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi, simise ukuba ngumongameli webandla lemiqhakazo Republic Party. And leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland, isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom, isekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa, isekelwa ngamalunga ebandla akhona pha komqhakazi kuwo wonke ama-province kunye lasekotswana. Balutho abantu abamilaye sikhuluma sibenze okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuziphepheni, kunguye okhuluma ku-Studio 7. Waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information. Okwenza ukuthi abezikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kasanguye ophethe, ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo bekuyithi ebesimkhulumela ubengazikhulumela.
lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini linqa ukuthi selifike kudaba olunje
ukuqala yena ube ngumongameli in 2014 lapho saba khona le Congress mhlaka 11 January 2014 kuzofika namuhla isisekelo sebandla sikuvuma ukuthi abe ngupresident for 10 years kungayiwanga kuCongress. So okokuqala uvevele esephula yena umthetho. Okwesibili ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asethethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ukukhokhela okuzosibambela until next year lapho kuzoba khona Congress.
Enye inkokheli evumelana lenyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakutsho ukuthi mina ngokwami ngingumbani bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awenesidala executive ubengela vice president lokho wasiyasipenda umangulube akakaze areplace lokho wasiyasipenda ubaba uNdebele akakaza replace ubakwendeyo obekade khona waresigna ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general uMamgunu ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So ngeyedwa oku-executive obekhona
ayikho i-executive yakhona angithi abantu bakhona baseGoli bekuvele ubengasezi babe khona phela ku-press conference ekobulaebona baseGoli kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mboni Sigumbo isiphatha amandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu eMatabeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisiswe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lwegugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le-resource. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa ekuhlanganeni kwakhe lezinduna estate house wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngombhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethelekule ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele eminyaka emingaki mbeni esifa wayele eminyaka emingaki kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela la muntu osekhuluma ngakho kumbeni sebakhohlwa phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma bembeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo yobabuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulalayo babanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa induna kuze zitshele ukuthi hayi sile budget engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba bantu compile list but uma zona ndisebenza ngani ngiloko ziyabe zikuthunyiwe. So uma zingakathunywa akukho ezingakwenza. Namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho. Ziyavumelana lakho khonoko kodwa okuqhakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo ethi uthi madoda sengifake imali engaka hambani liyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo so kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethe imali liyana yena nguyokuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kuminjani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgqibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yogugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. Umaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. Umaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende. Kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kube lusizi ngoba ayisenelisanga ukuthi ngiyibukise bese ngiyifakile kwaJehova sibili amalanga athile ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 nge-Thursday. Manje sebenjeni legalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery unkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kamaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Patrick Nico, Inspector Nwe, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got the facts. I mean, I don't have the facts.
Umaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zeMathebeleland ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwaSa Arts Festival kuBulawayo izabe isizakala khona apha kuBulawayo ikususela namhlanje mhlaka 26 iziye phela mhlaka 30. Ifilimu yethu yalonyaka Imagine It, Experience It, okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthwala nzima ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyati osebenza esigodlweni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eNational Art Gallery ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sibonga manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani yes ayizindaba yale cabinet ekhethwe lokhe elokhu ikhethwe izihlobo kufaka kwezikhundleni ukhetha abazala kuyafaka kwezikhundleni hayi icabinet liyakhayo ukuthi ngiyamakhruku bona bona abantu abantu abakucabinet indaba bengamtsheli ukuthi hawu ndoda kanti wathatha abantu abakho wafaka ezikhundleni abazali bakho wafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangeli abanye abantu noma ungasasikhithelanga kidi ngapha ematebuleni kodwa khona ngapho kini phela abantu akubaningi abafuna umsebenzi kuba vele abantu basematebuleni sakwathi uyabazona kodwa khona ngapho kini phela awubonisa ubuntu ukuthi awufuni ukudla wedwa hambo thatha abantu abakho unika abafazi bakama ama-degree amafeki hayi baba sacetha usihloniphe mani sacetha usihlomo sabasizayo zezimbabwe kambe usuku wakubona apho ukuthi umuntu azikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la ma-degree lawo kuthiwa bala ma-degree ama-degree okuthengwa lawo vela nti baphila ngama-degree okuthengwa kona ngathi
studio seven salibonani balaleli laye wonke umuntu okuleli khasi hayi bantu sikhathele izano into engalada direction into esingasayifuniyo nje eZimbabwe yigama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele sibili abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangaka manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa abasizwele abazali bethu sengani nje into okuthiwa zano yiyo engaphuma iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila shina ilangqubekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sethethe icabinet wafaka abazukulu bakhe abantu bakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuseyicabinet kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathelei laba abantu
studio seven itshona njani okhulumayo ngumelusi dube bengicela kwi-studio seven nxa kuyangiyizwa nalo ndoda abathi ngupanka naye ngupankanaye sijava lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga mae ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
salibonani studio seven labalalela abahle nizwa lapha kukhulunywa ngezitabane nabafazi abathathanayo madoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angibonde ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile engayijabuleli le nto enjengale amele angivuma kale elizweni pho sonke masingathi asithathe nabafazi tomfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibhile lizalananilande kazalana njani umuntu engakhula ma ungumfazi kumele uhambe oyenda kowesilisa lawesifazane ngokunjalo ma sebethathana bona bodwa abafazi osumfazi lathi ndoda sokuyikuyini sokuyikuyini lokhu amele angurhulumente ayevumeke njalo njalo laba abasekhenda into enjenganale ayi angazi makhanda abo basibale cabange njani ngoba le nto ayikho nhle ayilunganga ngoba lona ibhayibhile lithi zalananilande kophuma njani abantwana kuyazalwa njani ma sesithathana sodwathi nabafazi madoda lawo wodwa hayi le nto obukhulumende amelanga ayivumele njalo ngilusizi ngalaba abakhanya beyithokozela ngilusizi labo bantu abakhanya laba bethokoza uze umuntu ejameni ndithanda amankazana la yeyinkazana yho yidimoni leli lento lidimoni namelanga abe livumele ngafisa le odi yami yefika endlebeni zabo lezo zitabane lezi yidimoni lelo
salibonani basakazi bakastudio seven ngali njani lonke hhayi mina ndokudana ngalo ndoda okuthiwa ngugawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ebotshwe nenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isaga sakhe lesi uyenza ingane uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ilizwe yizinkabi ezobusela yizinkabi ezivele ezenza siyehlala negangeni yizinkabi ezenza abantu befela ezindaweni abanye bedliwa zingwenya zinkabi zakhe zenzo zithiwe zindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingaba zodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuze ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohliwe zihlanganisele ezifohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganiswe lezindala seziyafohla zidla umnotho wezimbabwe wonke ziwushaye ziwuthiye kungalalutho fundiswa ezenye izinkabi ezindala ngaziqothiwe zonke inkabi zenye zezindala nanku kwasala inkabi ezazilima ngomgabi zasala khonapha yizo ezifundise futhi inkabi zenye zezivele umnangagwa umnangagwa layo waba lisela layo vele wayelisela futhi asithwele nzima ezimbabwe angazi ukuthi kathi zoba kuyini isikhathi lizwe lethu ilizwe lezwe ikampani siphekile nje
mawu salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio mayingafundwa siyabezwa abantu bezanpf lokhu abahlala bethuthi imisebenzi mnengi thina siyiswela siyacela ukuthi abaseduzane labo gawule labo chuma bebalande emzini bemaketha khona wonke umuntu oyabe ngwezanpf asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sibonte bazosiqhatsha yini angithi sebevotele sebehleli kodwa abantu bayahlupheka esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa sifuna ukuthi abantu basebenze siphakameni ngobuningi sibalandeni abantu bezanpf besinikeza le imisebenzi abayitsho ukuthi khona
siyabingelela emsakazweni siyabonga studio 7 ngithanda nje ukuphola kancane ukuthi abantu bezimbabwe bazohlala bebaleka ezimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ngokuthi idola lezimbabwe liyagugudeka izani akula lutho oluzalunga ezimbabwe as long as kusakusizano labo mnanga khona lapho abantu bezimbabwe akebephume lesisombululo sokuthi kungenziwa iplani bani ukuthi izani pf ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje as long lokungakatshintshi i-5 years yona leyo kuyona zonke lezi nkinga besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu besifa indlala abantwana bengasafundi bebhema inyawophe abanye bedliwa zingonya besiyabo South Africa akusuze kutshintshe as long as vele izani ingaphumanga embusweni into eqakathekileyo ukuthi mawugula kumele uzazi ukuthi uhlutshwe yini uze laphi lokho okuhluphayo amazimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa izanu as long izanu ingaphumanga izimbabwe izohlala iso so amazimbabwe azame ukuthola isombulo sokukhipha izanu ngiyabonga
qum kuyatshelela iqiniso nje lihle bantu bakithi ngakhuluma ngaphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthange ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimsurroundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani so nango ke umnengwakho awuloke busy uzefake lo rashwari wakhona lo naye umntana omzukulu wakhe uloke gcwalisa abantu laphana kucabinet yakhe ulokuzena ukabhila wagcine bulawa ngubani kanti ukabhila wagcine bulawa ngumntana akhe so iproblem engikhanya nayo ukuthi ungabona usiba le short sighted ungasaboni ngakude ugcina usiba nenkinga ukuthi uthemba abafowenu uthemba abantu abakho ukuthi ukhohlwe ukuthi ukhethwe ngabantu kanti manje ukhulumelane ukuthi ukhethwe ngabantu wena usukhethe ifamily yakho so uhlupho nantu madoda asiluboneni hhayi kaqhubeke senza into yakhe ngoba ilizwe selibiza yena umusa wenkosi uzambona siyabonga thank you
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa nguIshmael Chabalala oyebubi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi. Odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumthutshisi kahulumende u-Attorney General. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kube lo Attorney General owesifazane. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADAG owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla leMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama silazo njalo ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.